So kuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhla ka 12 kuNcwabakazi 2021 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Mina ngiboni kungumbono oqondileyo lokhu ukuthi bona ichechi ivulwe bese kuvunyelwa kuphela abahlatshiweyo ivaccine.
Abanye abezinkonzo bathi liyabandlulula inyathelo likahulumende elokuthi labo asebehlatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili yibo kuphela asebengavula amasonto bakhonze mathupha.
Sukulo International Youth Day luqakatheke kakhulu ngoba kuyatshengisa ukuthi ama-youth akhumbulekile njalo ahloniphekile especially awe-Africa jikelele.
Abantu beZimbabwe bamanyane labosowabo emazweni womhlaba ekunanzeni usuku lwe-International Youth Day. Abatshayeli bamakhombi asebenza ephansi kwenkampani yeZupco babikwa sebebuyelile emsebenzini. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abanye abezinkonzo sebesoleka kakhulu inyathelo likahulumende elokuthi amakholo ahlatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili yiwo kuphela asengaya emacaweni mathupha. Abezinkonzo laba bathi inyathelo leli lilobandlululo kanti njalo akulamuntu omele abanje ngamandla ukuthi ahlatshwe lijekiseni. Uhulumende wazise ngokuvalwa kwamasonto lokhu izolo. Amapolisa wona axwayise namuhla ukuthi abafundisi abazavumela abazalwane abahlatshwe ijekiseni eyodwa kumbe abalokhe bengakahlatshwa ukungena emacaweni bazabotshwa. Kubika intathelizindaba yethu uMavis Gama.
Izolo kusihlwa umphathintambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mthwangwa uveze ukuba kuvunyelenwe emhlanganweni wedale labaphathintambo ukuba bavunyelwe abafuna kuyakhonza emacaweni kodwa kube ngabahlatshwe amajekiseni omabili lanxa engabethanga inani labavunyelwayo ukubuthana.
O Ministry of Health and Childcare.
Kumele zilandele zonke iziqondiso zikahulumende leWHO. Abazotholakala bengazilandeli lezo ziqondiso bazobotshwa ukubalisela layo inkokheli yamabandla.
Will be arrested, including the leaders of church.
Kodwa amakholwa amabandla achiyeneyo abanjengonkosikazi Patience Ngwenya wakobulawayo bayalisola lelinyathelo.
Mina ngiboni kungumbono oqondileyo. Abantu ngabe sesontweni bakhululekile besiyakhonza uNkulunkulu. Ma sokuza fakwa ama restrictions ukuthi mina ngiboni kungumbono oqondileyo.
Wasekelwa ngumnumzana Johane Nkomazana wakobulawayo yena othi akaboni lelinyathelo lisebenza ukwehlisa inani lababanjwa bele COVID-19.
Ngubani ozabe khangela ukuthi lo muntu vaccinated kumbe hatshi, njalo uzamjikisa yini umuntu esuke khonale ngomthofa wabuya esitu uzokhonza usithi hayi awukwazi ukungena.
Unkosikazi Gladys Shoko wasemzini wePhumula South kobulawayo uthi lokho kuzakwenza iningi libuyele emuva kwezokukhonza.
Lokhu ukuthi abantu abangahlatshwanga bengayi HH, hayi lokho kuzabisela abantu abaningi ekukhulekeni ngoba ukuhlatshwa yikuzikhethela. Abaningi abazayekela ukuhamba eshiki nxa bengahlatshwanga kuzabisela abantu abaningi.
Umqondisi kwenye yenhlanganiso yezokholo yeZimbabwe Divine Destiny uBishop Anselmo Magaya uyalisola laye lelinyathelo likahulumende.
This is hypocrisy of the highest order. It should be resisted. We've already been
lokhu yikukhohlisana okwesibanga esiphezulu njalo akumelanga sikwamukele. Thina sihlezi singabantu abazinakekelayo ngakho asikudingi ukube sibekelwa imithetho elikhulu kangaka. Uyazi kuzinxa abantu bebuzwa ubunandi bokuba semandleni
power even to this extent.
Enye ingcwethi ecubungula ezombusazwe owenhlanganiso eyeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo uthi akumangalise okwenziwa nguhulumende kodwa kuza kuba nzima ukukufeza.
Ngaphandle manje ngasebenza lamapastor kube yibo upastor abayenza abantu ukuthi bengene echurch. Lapho kuyabe sokungenye indlela wabona upastor selisima lohulumende ukungenisa abantu echurch ngokuthi abashatshwanga bebahlatshiwe. Yikho lapho abantu abazakuzabe nzima ukuthi ivaccine nale ichurch ngoba abantu bazabe sebekubona sokusiba spiritual sokusiya kuhambelana noPaulo wesilo olubhalwe bekusambu kuyenza ukuthi abantu bengahlatshwa abaningi bazayala ngenxa yokuthi ma kungabe le-alliance kahulumende i-secular i-religion namapastor amapastor engahamba lohulumende bekhulume ngento one naleyo kuzabe kuyabe sokucaca ukuthi i-vaccine leyi eZimbabwe isetshenziswa njengophawu lwesilo.
Ngesikhathi lolu daba lulotshwa, abenhlanganiso yenkokheli yamabandla okholo lwesiKristu eyeZimbabwe Heads of Church Denominations ZHOCD bebesaphakathi komhlangano wokubonisana ukuthi kuthiweni ngalokho okuchiwo nguhulumende. Uhulumende weZimbabwe uthi uhlela ukuthi abantu abangaba yizigidi ezilichumi 10 million bahlatshwe amajekiseni okuvikela umkhuhlane weCOVID-19 kumbe abayisilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini emizameni yakhe yokuqeda ukumemetheka kwegciwane leli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kunjalo nje lanxa uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 luqhubeka, abanye kobulawayo bakhala ngokubuyiselwa ezindlini bengahlatshwanga ngemva kokutshona endwendweni ngoba kuthiwa inani labahlatshwa ngelanga liyabe selanele. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Iningi labantu bakobulawayo likhala ngokuthi liyavukela emtholampilo lisiyadinga ukuhlaba ijekiseni COVID-19 vaccine kodwa abanye babo babuyiselwa emakhaya bengahlatshwanga ngoba inani labantu abayabe bezahlaba selenele. Kulabaningi ababonakale bebuyela emakhaya lamhlanje bengahlatshwanga ekilinika yekhansili eDr. Shenan Clinic. Omunye walabo ababuyiselwe emuva ngumnumzana Albert Sibanda isakhamuzi sakobulawayo.
Bangu 86 mina wet kami as a company somu 10 kwathiwa hayi ama companies athatha 6 uphe so asesiyazama kwenye indawo ngabathe bona umhla bahlaba 86.
Umqondisi wezempilakahle esibhedlela sempilo usikhwica mfundo solwayo Ngwenya ukhuthaza uZulu ukuba aqhubeke ezivikela ku-COVID-19 ngoba loba uhlabe okupheleleyo i-COVID ilakho ukuhlasela.
Siyananzelela ukuthi uhulumende sethi abantu bengavula amachechi abantu bathandaze nxa bevaccinatiwe. Okwami ukuthi ngilixwayise emahlabezulu ukuthi hayi ubhubhane lolu solubuye kathesi sokulubhubhiswana okuthiwa yi-Delta variant. Abantu kumele linanzelele lapho lihamba khona libe lokhu ligqoka ama face mask lawa achwayo.
Umqondisi wezempilakahle esigabeni sakobulawayo uProvincial Medical Director uDokotela Welcome Mlilo uthi uhlelo lokuhlaba abantu luqhubeka kakuhle esabelweni sakhe.
Uhlelo lethu luye vaccination luyaqhubeka kuhle. I-vaccine iyatholakala kuwo wonke ama local council clinics.
Lisiyatshona ilanga layizolo ugatsha lukahulumende lwezempilakahle lukhuphe umbiko othi abantu abangamachumi amane lanye 41 babulewe yi-COVID-19 kuthi abaphose bafike amakhulu ayisikhombisa 696 bahlolwe bafunyanwa belegciwane leli. Kobulawayo sekulabantu abaphose bafike inkulungwane ezingamakhulu amabili 178,641 abahlabe ijekiseni lakuqala le-COVID-19 kuthi asebehlabe elesibili sebesedlule inkulungwane ezilikhulu 107,015. Ezweni jikelele asebehlabe ijekiseni lakuqala sebephose bafike izigidi ezimbili 1,933,220 kuthi asebehlabe okwesibili sebesedlula isigidi esisodwa 1,084,392. Njalo uhulumende weZimbabwe ukhangelele ukuhlaba abantu abayizigidi ezilichumi kumbe isilinganiso sabangamachumi ayisithupha ekhulwini sikaZulu wonke elizweni. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Abatsha beZimbabwe namuhla bamanyane labosowabo emazweni womhlaba ekunanzeni usuku lwe-International Youth Day. lonyaka lolusuku lunanzwa phansi kwendikimba ethi Transforming Food Systems, Youth Innovation for Human and Planetary Health. Osakhulayo olwela amalungelo oluntu, umnumzana Nyasha kwaZemba, utshele uMike Wove weStudio 7 ukuthi lolusuku luqhakathekile kakhulu.
Umbono wami ngokuqhakatheka kwesuku lweInternational Youth Day luqhakatheke kakhulu ngoba kuyathengisa ukuthi ama-youth akhumbulekile njalo ahloniphekile, especially awe-Africa jikelele ngoba kutshengisa ukuthi lathi siyakhunjulwa njalo siyananzwa.
Nyasha, kulumnyaka lolu suku lunanzwa phansi kwendikimba ekhuthaza ukuphatheka kwabatsha nxa sesikhangela indaba zobukhokheli kungatsha ezitshiyeneyo ikakhulukazi kwezokulima. Njengomuntu olwela amalungelo abatsha, ukubona njani lokho?
Mina ukubona kwami, thesi elizweni lakithi kwezokulima sisasesikhathini sokuthi abantu kusakhethwa umhlabathi usaphiwa ebantwini, abanye ama-youth awakakhanyelwa, akananzwa in terms of ukunikwa umhlabathi ukuthi hayi sikhanyele ukuthi hayi njengoba sinomhlabathi, umhlabathi kawuphiwe wonke umyouth osezima, abantu abatsha abakhanyelwa nxa kubuya kwezokulima. So kuleyo ndaba kwezokulima njalo lezikhundla zangikhona elizweni lakithi, abantu abatsha abakakhanyelwa. Sibuye sikhanyele sihambe elizweni laseRwanda, abantu baseRwanda kwamanje bengibala nje ubaba umongameli waseRwanda uPaul Kagame ufake unda olethi o 23 years old ukuthi abe nguminister of information. Thina elizweni lakithi abantu abatsha asikananzelelwa ezikhundleni kumbe engatsheni ezijetshiyeneyo.
Uhulumeni kamongameli Emmerson Mnangagwa yena uthi usebenza gadalala ukuthuthukisa abatsha, ikakhulukazi abakwezokulima. I-Youth Empowerment Bank ikhona ukuze bathole imali, njalo kulenhlelo ezikhona elizweni ezijonge ukupha abatsha amaplazi kanye lenhlabathi ukuze bayenelise ukuqhuba amabhizimusi abo. Ukubona njani lokho?
I-Empowerment Bank ibhenki enika abantu imali, but ama-youth akhonakala nje ngokuthi ukuthi abantu kusakhethwa ukuthi hayi lo umele ibani nguye okumele aphiwe isikhundla, nguye omele aphiwe imali, kusakhethwa njalo lohlelo lokuthi abantu baphiwe umhlabathi. Abantu bashithi asikama-youth akarecognize njalo abakaphiwa lo mhlabathi okuthiwa siyawuphiwa umhlabathi lo. Usasekhethwa iland yangikhona le mali ama-bank loans. If you go to ama-banks now, abanika ama-youth loans. Njalo ama-programs abawatshoyo lawa nguhulumende wethu uwenzela ngaphi?
Gqiba le ngxoxo Nyasha ngokuphosela amazwi akho okugcina enkuthazo kwabasakhulayo.
Ngizagqiba ngokuthi ngama-youth wonke jikelele, i-Africa yonke, iZimbabwe yonke, umthwakazi wonke, singalahli themba. Asibambane nini njengama-youth ngolanga lanamhlanje lwe-International Youth Day. Silungisise ilizwe lakithi, sibe lengqubekela phambili, sibe lama-youth that have purpose, ama-youth abambe i-economy yelizwe, ama-youth empower, aba lamabhenki, abe lamabhizinisi. Sizithuthukise nini ilizwe lakithi ke leZimbabwe. Ngilifisela ilanga elihle lanamhlanje le-International Youth Day. Uqakathekile kuleli lizwe, ilizwe lethu liqhubekele phambili, sibambane siyakhe amabhizimusi amahle.
Umnumzana Nyasha kwaZemba ngosakhulayo olwela amalungelo kaZulu. Ulife Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama, sikhuluma ngomkhuhlane we-COVID-19 kanye lodaba lokwendiswa kwamantombazana. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Baya vota abantu kwele Zambia namhla okunjilana khona obephethe isikhundla sikamongameli uMnumzana Edgar Lungu noMnumzana Hakainde Hichilema okubandla elikhulu eliphikisayo. Inkampani yezindaba eReuters ibika ukuba kulabantu abaningi asebevotile kukhetho lolu okukhanya zindala zombili. Kubikwa ukuba abasakhulayo balakho ukudlala indima ebanzi kukhetho lolu ngoba bakhanya bekhuthele lonyaka ekuvoteni kukhetho lolu. Kukhangelwe ukuthi impumelelo yokhetho lukamongameli iza kuthulelwa uZulu ngempela viki. Ulungu lohathile mabatshele intatheli izindaba ukuba banethemba lokuthi bazanqoba kukhetho lolu. Edolobheni lelusaka lapho uVichilema avote khona, kunabantu akade behlabela bezithi bafuna kube lenguquko kwele Zambia. Uhlangothi lukahulumente wakwelemelika olubona ngezokudla imithi lokunye lukhangelwe ukuba luzavumela ukuba kuhlatshwe abanye abantu ijekiseni yesithathu ebizwa ngesilungu ngokuthi yibooster eyokuqinisa amasosha omzimba okuvimba igciwane le-COVID-19. Umsakazi we-Voice of America ubika ukuba ama-boosters la azasetshenziswa ngabantu abahlatshwe ijekiseni ye-Pfizer le-Moderna. Laba ngabantu abaphiwa izitho zomzimba zabanye njalo labalezivukuzane. Isibhedlela se-Johns Hopkins University sanda kwenza uphenyo oluveze ukuba abantu abamukela izitho zomzimba zabanye ngabazivikeli kahle kugcwane le-COVID-19 nxa behlatshwe amajekiseni amabili awuhlobo lwe-Pfizer le-Moderna. Amalwe cacha e-Taliban asehluthunele amasotsha kahulumende okwele-Afghanistan idolobho le-Ghazni. Umsakazi we-Voice of America ubika ukuba lokhu kutsho ukuthi amalwe cacha la asehluthune amadolobho amakhulu alitshumi phakathi kwamatshumi amathathu lane 34 selokhu ibutho lemelika lasuka kulelo lizwe.
Ukuqhutshwa kokhetho lwakwele Zambia namuhla kudlondlobalise umkhankaso wokuthi uhulumende weZimbabwe laye kumele aqhube ukhetho lwama-by-elections kugcwaliswe izikhala edalele ephalamende lakumakhansili. Izigaba eziningi sezidlulise umnyaka zingelabameli kulandela ukumiswa kwenhlelo zokhetho nguhulumende ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Izikhala eziningi zivuleke ngemva kokuxotshiswa kwamalunga e-MDC Alliance libandla le-MDCT elikhokhelwa ngomnumzana Douglas Monzora. IMDC Alliance ithi ibandla leZANU-PF alifuni kuqhutshwe ukhetho ngoba likwazi ukuthi lizanqotshwa. Kodwa iZANU-PF ithi ukukhwela kwenani labantu ababanjwa yi-COVID-19 kanye lababhubhayo kuveza sobala ukuthi ukhetho lungenza umumo ube mubi kakhulu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule endawonye lomnumzana Edwin Ndlovu owe-MDC Alliance onguye osungula lingxoxo.
Iqiniso khonokho esihlala sikutsho ukuthi iZANU-PF iyesaba ukunqotshwa kukhetho, yikho-ke kuzaba nzima ukuthi-ke ibize ama-by-election. Yebo kambe i-COVID nekambe i-COVID-19 ikhona, kodwa amanye amazwe nanko phela ngale ndlela ahamba ngakhona ukhetho, ukhetho luyenziwa. EZimbabwe kuphela yikho lapho kwenziwa khona ukhetho, hhayi kusobala-ke kumgceke ukuthi iZANU-PF iyesaba ukhetho. Okwesibili isizathu esingenza ukuthi bangabizi ama-by-election, bafuna ukubonga abantu ababancedisayo ekuzameni ukuthi badilize MDC Alliance ebehlulekayo-ke i-team yabomonzora leyo. Ngoba phela anti yazinika-ke ukuba ngo-MP yazinika ukuba ngokhansela engavotelwa ngabantu. So bayesaba ukuthi-ke kungayiwa ekhethweni bazahle badliwe baphume kawani. Yikho bafuna ukubanika-ke ithuba lokuthi babe sephalamenti-ke nge-back door kuze kufike u-2023. So esinye sesizathu-ke esenziwa iZANU-PF enza ukuthi bangabizi-ke ama-by-election. Bayesaba ukudliwa yisi siqokoqela lasendawo.
Baba uGawule kuthwale ngamagwala.
Hayi kodwa-ke singakhangelani yezihlobo zami, sikhangeleni kuhle sibili, sibuyele emuva. iZANU-PF vele ayikaze nje iluze ama-by-elections, ayizakilahlekelwe kuma-by-elections. Ngitshela kuma-urban areas lapho i-MDC yayilokuze khona, yakuthi kungabuya ama-by-elections wakhangelwa njengeBulawayo, iZANU-PF yawina ama-by-elections. Kwesaba ngitsho, but esho kukhangeleyo ukuthi siphakathi komumo onzima odalwe ngumkhuhlane we-corona. Kumele sithi nxa sisenza izinto zethu senza ngokunanzelela. asukwesaba ngitsho iZanu-PF by-election ayesabi by-election iwina kakhulu iZanu-PF lokwana ukuthi omonzora basagcinakile ngale mina mbona ngani ukwazi ukuqinisa ngoba kukhona umonzora labona abangenayo beproportional representation abangene ngevote hayi abakho ngokuya abangene ngeproportional representation kuboth senate le dakuma positions lana ewomen quarter so laba abantu ngabantu ukuthi vele la ngakuba kuyi-violation nokube lana haya kutshintshi lutho bahlala bekhona so aso abantu abangasuswa i-election nabakho-violation nabakhona.
Uyamuzwa ubaba uGawule Ndlovu ukhuluma ngomkhuhlane we-COVID-19 ukuthi yiwo ovimba ama-by-elections.
Umkhuhlane we-COVID-19 usuyinyu normal. Asonto nje ezavuka kusasa ucitshile ingekho. Isiyinto esiyibona isiba khona kungenzakala kuqalisa i-4th wave. So kodwa ke sokumele ke kube lobuhlakanipha, kube uhlakanipha obukhulu, kube lobuciko obukhulu ukuthi singasebenza njani around umkhuhlane we-COVID-19 ngoba asomkhuhlane engawubona kuphela namhlanje. Bese sibona amanye amazwe ukuthi wona akwenza njani njengoba iZambia isekhethweni sikhuluma kanje. Amanye amazwe ayenzile ukhetho sikhuluma kanje. Kungenziwa njani ukuthi abantu bavikeleke? Road map bani ekhona enziwa yibandla lezamphifu ukhaya lwezokhetho? Khona kuna road map iRoadmap eyenziwa yizeki bayithatha bayidabula bayilahlela kathana kaZanu-PF bathi akumelanga i-announce amadesi ababe le-roadmap batho ukuthi ayikhangele ukuthi ngesikhathi esindoba uzaba nje lakhonokho abakwenza kwezinye inhlelo bamembezele kuthange ukuthi hatshi ama-church abantu abavaccinethiwele sebangangena izinkonzo abayenze lokho sebangenza lokho kule roadmap kathi sekulungiselela ukuvula kwezikolo kule roadmap yakhona eyokhetho bavele bathule nje ungavele ukhuluma ngokhetho batho bathi COVID-19 ukhuluma ngokhetho nje COVID-19 yikho ke hhayi isiziko nje sebezika ngayo COVID-19 kodwa kasonto esikhangelele ukuthi ngavuka iphelele kusasa okutho ukuthi kuphela kuzakhwana iminyaka elithumi mbe ngamathumi amabili ezayo kungela khetho ngenxa yokuthi kule COVID-19 na.
Baba uGawule nanso kuthiwa amanye amazwe ayalwenza ukhetho ukungabi lokumemetheka kakhulu kwalomkhuhlane sibona lo Malawi namhlanje sokuyiZambia eZimbabwe kwehlulana.
Ye kodwa phela sivumeni ukuthi lanxa kunjalo izindawo imimango le iyachiyana ingathi thina sihlutshwa nje ukuthi sagelene umumo we-South Africa yosishayo kakhulu ngoba lapho kuzalele khona lokhu kuyinto yalo thina sidlelana kakhulu le-South Africa lokuhambelana kakhulu ne-South Africa njengoba abantu bakithi abaningi bekhona ngayo ngokunjalo thina okwakathese eZimbabwe umumo wethu kodwa mubi khathesi kunje silahlekelwe ngu-LP wethu ngabetholethwa south i-COVID yonke naleyo akumelanga sidelele sithi thina i-COVID kukhona abantu bagula abaningi abantu esibalahlileyo lapha abalahliwe lapha imali abatshonileyo lapha ngendaba ye-COVID so kumele silungiselele sibone ukuthi siyenza njani la ubona izikolo zingakavulwa kuze kube lakathesi wathi ma unxa kutsho ukuthi ngezinye indlela kathi siyesabani ukuvula izikolo siyesaba i-COVID ukuluzani ngokuthi sivule izikolo izikolo azivulwanga izikolo ziloku zivaliwe so ngumumo we-COVID wonke nalowo.
Baba Ndlovu phose lokucina ngamafitshane.
Yesithi thina akube le-roadmap akube lokulungiselela okukhona ku-obas siyakwazi ukuthi by-election ingamenyezelwa namhlanje izasathina ezimbilumbo ezintathu ezizayo ukuze ingakayenza kahle akube yinto ecacayo nje kube le-roadmap kukhanye kangadlalelwa efihlwa-ke esikhwameni amakhasi umpaka kawube segcekeni wonke umuntu awubone yinto esiyitshoyo leyo.
Akuyiphethe baba uGawule.
Hawu umpaka usegcekeni Ndlovu. Wena kwakho ungasitshela khona kuphela ukuthi uqela kwikhasi yilipi kuphela usikuthi second ngoba i-by-election vela hayi i-by-election iZanu-PF iyaphakamisa nje.
Umnumzana Believe Gawule lilunga leZanu-PF ubexoxa endawonye lelunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu. Abachayeli bamakhombi asebenza ephansi kwenkampani yeZubco babikwa bebuyelile emsebenzini namuhla ngemva kokutshengisela kwabo kobulawayo isolo besithi uhulumende kakababhadali iholo lenyanga ezimbalwa ezedluleyo. abanye abachayeli batshele iphephandaba lebulenjini elesayithi ukuthi umqhatshi wabo ubazise namuhla ukuthi ingxenye yemiholo yabo ibisisemabhanga njalo bazayibona ngesikhatshana esilandelayo. Ezinye izakhamisi zitshelele umsakazo ukuthi akucaci ukuthi ngempela abatshayeli laba babuyelile ngokupheleleyo emsebenzini. Asenelisanga ukukhuluma lenkampani yeSupco ngalolu daba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU ngentshonalanga kwelizwe njalo ekhokhela ibulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Wele uthi umthetho owusayo elizwe oLabour Act chapter 2801 uyachaza ukuthi nxa umuntu eqhathwe isebenzi kufanele ahole ngelanga elinikiweyo ngenyanga ngenyanga. Kodwa laba senanzele lisizwa kuthiwa ngale kozubukhosi kulezi sebenzi seziqeda inyanga phose ezintathu zingathola amaholo aso. So ngokunjalo sizwa izisebenzi gcine sezifaka amajogo phansi. Lokho kusegcekeni ukuthi inkampani yeZupco enale eyiparasetal kahulumende ilokudelela izisebenzi ngoba umthetho awufanelanga ukuba uvumele bakwenze khonokho. Ngokunjalo ke kusho ukuthi engxenye sikhumbu zohulumende ekhabane ngeZupco ukuthi kufanele bakwazi abantu abasebenzelayo asozichile izisebenzi ezilemayo kufanele ziyithole ziyesele iboni zabo zibhadala amarenti ezithenge lokudla. Kho nxa sebesetshenziswa bengaholi kuyabe kusithona. So ke lokuthi kuthiwa banike imali afu ukuthi babuyele emsebenzini siyakuzwa kodwa bevele khonokho akuncedisi ngoba bayephule ukuthetho. So kufanele ukuthi babe yiqiniso ukuthi izisebenzi buya emsebenzini everyday ngokunjalo aziholise iholo lazo ngesikhathi. Kuzenza ukuthi kungabe lokuxoza yalokho okukhona yikho okusifanela iproblem yokuthi izisebenzi asaplani kakuhle lemuli zabo nama-budgets abasaplani ngoba bakwazi baholani. So kwenziwe izisebenzi kuqondile ukuthi batshengisele ikampani leyeZupco batshengisele uhulumende ukuthi loko indlela abayenzayo bayephula umthetho njalo izisebenzi zasekuthakazeleli khonokho.
Lona vele uhlelo lolu olweZupco luyasebenza yini kumbe ngabe uhlupho lolu lunganeno nxa kuyikuthi baqhubeka besebenzisa imota zabo ezingekho ngaphansi kweZupco?
Okuyiqiniso ukuthi sesikubalise kaningi sibalise ukuthi khona okwenziwa iZupco ukuthi ithathe ukuthiwa yimonopoli ukuthi bathi bona sebefisa ukuthi abantu ngokuthwala bathwale imota zakoZupco kuphela kodwa lezo mota bengelaso. Sebelanda abantu abale mota zabo lamabhasi abo lamakhombabo asebenze siya kwezindawo sebethatha befake ikhampani yeZupco beqeda beyaholisa abantu vele kuyindlela enganhle indlela engahlambulukanga naleyo. UZupco wawuvale nxa eyikhampani ezimiseleyo ukuthi isebenze kuhle labantu wawuvale ikhalidinga izimoto ezeneleyo ingakwenza lokho ibisiba lohlelo lokuthi hayi abantu sebeyagadanga kodwa njalo vele imonopoli yinto engafanelanga bayenze khona ukuthi bethi ibebodwa abavumele ezinye imota sizikhulumanela avumele ezinye imota zazosebenze ngoba i-competition yiyo indlela yokusebenza ukuthi umuntu azikhethe ukuthi ngihamba ngayiphi imota ikuze usuba lolu hlubo kanti eziphezu kwalo ukuthi izisebenzi sezistrikile izolo bekunzima futhi lahamba bedorobheni izakhamizi zithole nzima ukuhamba ngoba imota zingekho kodwa ngabe bevumele kube lamanye ama-players ku-transport industry sasilabojobambayo wawugupto si-transit ngalolu hlubo alukho so khona ukuthi vele bathatha imota ezingasoza abazize zabo kuyinto embe kalunganga.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngomgcini sihlalo weZCTU ngentshonalanga yelizwe. Ukhokhela njalo inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz short wave.
Siziphethe ngebezihamba phambili. Abanye abezinkonzo bathi liyabandlulula inyathelo likahulumende elokuthi labo asebehlatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili yibo kuphela asebengavula amasonto bakhonze mathupha. Abatsha beZimbabwe bamanyane labosowabo emazweni omhlaba ekunanzeni usuku lwe-International Youth Day. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungami Linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.